So we see card to send up a VOA in the valley. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 19 kuMbimbitho 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
China esibulayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovel oral polio vaccinations bonke abantwana abasuka ku-0 siyafika ngaphansi kwe-10 years bathontiselwa kuhlelo.
Ihlandla lesibili lohlelo lokuthontisela abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi yokuzalwa umuthi wokuzivikela emkhuhlaneni wepolio luqalisile lamuhla elizweni lonke jikelele.
Khathesi yena olwakho uhlelo oluqondane lalo kalalo uhulumende weZimbabwe usethembe khona ukuthi bona abazimele bodwa bazabuya bazencedisa njenge-WFP. Ngabe banenhlelo zabo eziqondane labo ukuthi nxa sokule situation enje bayilungisa njani abantu badlani.
Uhulumende uthi iziphala zelizwe ezilondolozwa luhlangothi lwe-GMB seziselele ukudla okulutshwana kakhulu. Njalo lesivuno salonyaka sisoze sifike la kusigidi esisodwa samathani. Umongameli Joe Biden weMelika lo waye ngumongameli uMnumzana Donald Trump sebekhankasa ngamandla elizweni lonke belungiselela ukhetho lwalonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lisozizwa kuwona lo umsakazo. Ihlandla lesibili lohlelo lokuthontisela abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi yokuzalwa umuthi wokuzivikela emkhuhlaneni wepolio luqalisile lamhla elizweni lonke jikelele. Uhlelo lolu luqhutshwa luhlangothi lwezempilakahle, inhlanganiso ye-UNICEF leye-World Health Organization njalo luqondiswa ngabe-Global Eradication Initiative. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
EZimbabwe linikwe umuthi olesisindo esedlula kancane izigidi ezilithumi lengxenye 10.6 million vaccines. Lolu hlelo lukhangelelwe ukufinyelela abantwana abafika izigidi ezine 4 million kusukela namuhla kuze kuyefika uncwabakazi womnyaka ozayo. Umongikazi ophethe uhlangothi lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo unkosikazi Sithokozile Hobe uthi kuqakathekile ukulwisana lo mkhokha wepolio okuthiwa yipolio virus type 2.
China esibulayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovel oral polio vaccinations bonke abantwana abasuka ku-0 siyafika ngaphansi kwe-10 years bathontiselwa kulolu hlelo.
Uhlelo lwe-novel oral poliomyelitis vaccine 2 luqhutshwa emakilinika lezibhedlela. Unkosikazi Hobe uqhubeka echasisa ngokuqhutshwa kwehlandla lakuqala eliqhutshwe ngenyanga edluleyo ekaNhlolanja.
Siyakhuthaza abantu bakoBulawayo ukuthi babuye sizabe sithontisela abantwana sikhangelele ukuthontisela 214,586 abantwana nge-4 days lezi ezilandelayo.
Omunye obengowakuqala ukuhambisa umntwana ekilinika namuhla ngunkosikazi Nomusa Ncube ohlala esizinda koBulawayo. Yena-ke uchasisa ngokuqakatheka kokuthontiselwa kwabantwana umuthi wokuvikela ipolio.
Ihlelo lwepolio liqakathekile kakhulu ngoba lanxa sasikhula lalizokulukhona kodwa abekade wabangamajekiseni abantu babesihlaba besiba lepolio yesifuba. Kodwa kathesi siyabonga ukuthi sokulohlelo lwezempilakahle okulamajekiseni okuhlabela khona ngosizo. So nje ngifika lapha mina ekilinika mina ngizothatha isupply yami i-OI ngizothola abantu abangabathontiselwa. Ngathi ngafona endlini ukuthi abantwana babuye labazukulu bezothontiselwa ngoba kuqakathekile. Lawa ama-2000 lawa ba-ignore. abasakathekisa impilo yabantwana babo.
Isakhamuzi sakobulawayo inkosikazi Princess Bebe uchaze ukuba umntana wakhe uza okwesibili ukuzothontiselwa.
Sithathe ngizothatha amaphilisi ami but nasenhlana lokho ukuthi ngithontiselwa abantwana. Ngo-February 27. Hayi, luqakathekile uhlelo luyasincedisa ebantwaneni. Abayenze kahle kakhulu.
Isakhamuzi seChabalala unkosikazi Bimbiso Majiji laye uthi uzothontisela okwesibili.
Ngo-February uzothontisela kule 1 year 6 months uzothontisela umntana. Umsakathekile mama uyavikela umntana ipolio.
Leli hlandla lesibili eliqale lamuhla kusiyafika ngolwesihlanu kuyona le iviki likhangelelwe ukufinyelela abantwana abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 214,586. Phansi kwalolu hlelo eleZimbabwe linika abantwana umuthi obizwa ngokuthi OPV2 vaccine osetshenziswa kwele Ethiopia, eBenin, eCongo Republic, eLiberia, eNigeria lakwele Sierra Leone kusukela ngomnyaka ka-2021. Ngomnyaka odluleyo ngomfumfu uhulumende ubike ngokufunyanwa kwepolio esanyathi emntwaneni oleminyaka engaphansi kwelitshumi. EleZimbabwe lacina ukuba labantwana abatholakala bele polio ngomnyaka ka-1989 kuthi ngomnyaka ka-2005 iZimbabwe yathola imendulo yokuba lilizwe eselenelise ukuqeda umkhuhlane wepolio kulandela uhlelo lwayo oluqinileyo lokuthontisela abantwana umuthi wama-vaccines. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi iziphala zelizwe ezilondolozwa luhlangothi le-Grain Marketing Board, GMB, seziselele ukudla okulutshwana kakhulu, kukanti lesivuno salonyaka sisoze sifike la kusigidi esisodwa samathani. Uphenyo olwenziwe lugatsha lwezokulima luveza ukuba kusivuno salonyaka ilizwe lizathola amathani edlula kancane inkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili, i-868,000 tons omumbu. Amabele kanye lengqoloyi, kodwa ilizwe lidinga amathane ayizigidi ezimbili 2.2 million metric tons ngomnyaka awokudla kwabantu lezifuyo. Abantu badinga amathane phose ayizigidi ezimbili 1.8 million metric tons ukuze badle basuthe ngomnyaka, kuthi phose ingxenye yesigidi 400,000 metric tons kuyikudla kwenkomo. Okwamanje eziphaleni ze-GMB kulomombo ongena ku-145,000 metric tons kuphela, amabele wona eyi-43,000 kuthi ingqoloyi ibe ku-244,000 tons. Uphenyo lukahulumende lolu luthi isigaba se-Midlands yiso esizathola isivuno esiphezulu ukwedlula ezinye indawo, kuthi iMatabeleland South ithole esiphansi kakhulu. Inhlanganiso eziphathisa abalambayo zithi abantu abadinga usizo lokudla oluphuthumayo eZimbabwe, sikhuluma kanje, baphakathi kwezigidi phose ezintathu i-2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye i-3.5 million. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe losomabhizimusi olenkampani ethengisa impuphu uMnumzana Bednego Bebe, yena owake waba ngummeli wesigaba senkayi edalele ephalamende.
Sikhuluma kunje nje ngakulahlelo olukahulumende oluthedandalazi olutshengisa ukuthi i-deficit okhuluma ngayo iza kwenziwa kanjani. Abakwenzileyo kuphela bathi kuma-millers kababavulele bathengeke umumbu e-South Africa ikakhulu ngoba yikho lapho abantu abawuthaphuza khona okwamanje. Kodwa ke angiboni ukuthi uhulumende olomsoco anga melela ukuthi uyakuthi ama-millers kabathenge umumbu. Phela ungakhohlwa ukuthi abantu beZimbabwe iningi labo bahlala emakhaya kabathengi impuphu le egaywa ngama-millers. Baphila ngokuthi bagayise eyabo eyomumbu ababe uthole emasimini. So kungumlando kahulumende ukuthi laba semakhaya ke abadingele lowo mumbu ayebanika. Lokho okunje ukuthi nxa kuthiwa uhulumende usebenzisana lengathi ezizimele zodwa, ikwehluleka kukahulumende. Lapho kwehluleka khona uhulumende, ingatsha ezimele zodwa ziyancedisa ngoba phela zebe zikhala ukuthi abantu bakamlimo bangaze babulawa indlala. Esingakujoyi ukuthi kathesi eZimbabwe kulohlupho olukhulu kakhulu ngoba uhulumende wehlulekile ukuqoqela abantu ukuthi baza kudlani ngendlala engaka. Abantu sebesenza indoda zibonele kodwa besithi balohulumende. Kulusizi ke ukuthi uzafica ukuthi bakhona ke ababe belokhu besithi uhulumende okhona kabuyele ngoba uyakwazi akwenzayo. Thina abanye kasikubone akwaziyo akwenzayo ngoba sikhuluma kunje nje nakumabhizinisi izinto kazimanga kuhle imali kayikho. Sikhuluma kunje nje imali yeZimbabwe ukuthiwa yibhondi baphonga ukukhuluma ngayo ayisabonakali layo. Sikhuluma kunje nje imali yeAmerica eyo efunwa ngabantu bonke eZimbabwe kayibambeki mtungamile inzima ukuyibamba.
Kodwa uhulumende uthi ulazo inhlelo zokuphathisa abantu encedisana labo USAID labo WFP.
Iqiniso ntungamile ukuthi uhulumende kabambisananga labo abazimeleyo. Abazimeleyo bancedisa abantu. Uhulumende akwenzayo kuphela ukuthi abavumele ukuthi bancedise abantu. So kabambananga labo yena vele kakulala uthwala wenzayo. Kala plan uhulumende lo ntunga. Umuntu ole plan ngabe kuthiwa uyakwazi ukuthi okwakho okuqondane nohulumende aza kwenza ilokho. Bese kusithi lokho abafuna ukumncedisa abazimele bodwa lawo baza kwenza lokho. Khathesi yena olwakho uhlelo oluqondane lalo kalala uhulumende weZimbabwe. Usethembe khona ukuthi bona abazimele bodwa bazabuya bazencedisa njenge-WFP. Bayancedisa kodwa kabancedisi uhulumende, bancedisa abantu. Uhulumende lowo vele unjengopopayi. Upopayi uyagida lapho kungafanelanga khona. Upopayi uyakhuluma lapho kungafanelanga khona. Upopayi uyenza noma yini ngopopayi nje abahambayo bengayazi ukuthi benzani ngoba alubana ngabe kuthiwa ngabantu abakhethelwe ukuthi basebenzele abantu ngabe balenhlelo zabo eziqondane labo ukuthi nxa sokule situation enje bayilungisa njani abantu badlani babanikani.
Umnumzana Bednico Bebe ngusomabhizimusi wale nkampani ethengisa impupho kokubulawa yinja njalo wakuhamela isigaba senkayi edale lephalamende obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ingatsha zikahulumende ezivalisa olubona ngokwenjiwa kwemigodi lolwe Environmental Management Agency EMA zithi zizaqinisa imizamo yazo lekhansili yakobulawayo eyokubona ukuthi kwenjiwa kwemigodi kuleli dolobho akuphazamisi izikolo lezempilakahle kuzakhamizi. Lokhu kuphume emhlanganweni wobuqoqo yinhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eyeVendors Initiative for Social and Economic Transformation, iVizet, oqhutshwe namhla edolobheni lakobulawayo kulandela ukusola kwabahlali balelo dolobho ngomsindo lokubhidlika kwezinye izindlu abathi kubangelwa yikwenjiwa kwemigodi ikakhulu kuward 28 eCowdery Park lakuward 17 ephumula leRobert Sinyoka. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lesiphathamandla seVizet kobulawayo umnumzana Prosper Masivi.
Ukuphumile yade kumqoka kakhulu ukuthi abantu bale nto leyo ukuthi ayinike information. Bengabona indawo kublaswa nje nemigili yabo isingani elekucreat-a ngokudala. So sirealize ukuthi no, I think there's in need ukuthi abantu bebe ne-information ekwanileyo eyaneleyo. Abantu babe nemabo-EMA, EMA is not doing this, bengabona ingcekeza eyenzakala khonaphana. But EMA came and told us, I know, you know, we are more of i-evaluation and i-monitoring. Part of the cabinet. So, only eleven could not be looked at in the telephone. It's not when the cartel is at the Ministry of Mines. Now, when it comes to our plastic, not calling as a year of cooling, the Lena from a case, Yavantu, Amanda, which is now my dad. So, my Christmas, I'm along at my end, who you create you would know. The best thing you know, the parents of the Malayan ministry that are well involved, Kuma Mining, all these organizations, the companies, are adhering to the pilot of this country. In Dalo, in my name, in my name, in one of my ICs is about to expire, that they are willing to renew our part. They cannot renew if they are not in the year or in the amount of the year. kulo kansila uthi ngukhulu lekile molo owakhona ngale wa-17 obekwenzela ukuthi she's keen ukuthi nisebenze labantu abayibo abamthumayo ekhansileni bathi layo uyafisa ukuthi ebe ne-information eningi kwenzela ukuthi imibuzo yonke abambuza yona ekwanisa ukuyiphenda lalo le into ye-information information yokuthi uyakwazi ukuthi umuntu oqhathiwe laphana uvela kanye velena kuwa-17 zakhonokho ukuthi mase imisebenzi uphelile azeyibe given ama-provisions kumbama amanasa kumbama pensions and so forth. There was an example kumuleyo ukuthi kenaitle eyenzakala e-town isinesikhathi eside more than 100 years, but how are people of Bulawayo benefiting from that ngaphandle kokubulala imigwaqo yethu ngaphandle kokukhipha idasi liyani ciningela ngabantu esina sebegula beseshela abadala. Yikho okwathi kulo ndoda ovela emayini besekhuluma ukuthi hhayi siyanika abantu iquiry ezikolo sedonetha silama-water reservoir or ama-water kiosks esiyenzileyo ezikolo esinezithe ibabambeni i-water reservoir some sort nanxama kulama-tournaments abobhora and so forth the pitching and vow mint esingathi uma iningavokuthi ivaliwe kumbe kungasela that granite abayidingayo laphana basuka bahamba esingasela sikubambile sithi hayi simasasile ama-china lapha kwa-17 epumula sasala kuthiwelo lokho ikhodi ungani uphumile ungani ungakucathuthwanga kakuhle.
Yona singathi mningi yini imigodi etholakala koBulawayo lapho kwenjiwa khona
owadiya 28 lowa-17 ungakhangela amaningi angikhona isimole khona uma-outgate uphumula yabe usuphuma usisiya kubokani usiya kubo-Robert Nyong lakuwa-28 asizipathipathi bebekhuluma nge-gold mine yikho ebesile kule zinto ezenzakalayo khona ngalabo-recycling and
lo ngumnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, obexoxa icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kwezimayelana lakwele Melika, uMongameli Joseph Biden lo wayengumongameli umnumzana Donald Trump sebekhankasa ngamandla elizweni lonke jikelele belungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Lokhu kwenzakala umongameli Biden echothozwa ngendlela aphethe ngayo impi ephakathi kwele Israel eHamas, okubikwa sokubulelwe abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu i-32,000 eGaza, okugoqela abantwana labesifazana. Umnumzana Trump yena ubhekane lohlupho lwamacala angapheliyo awetheswayo agoqela elokutshotshozela udlakela, ukuzama ukuguqula impumela yokhetho, lokugcina amaphepha elizwe alemfihlo lokunye. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube Studio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala eVirginia khonapha eMelika.
UBiden iprogram engibona mina engaba nayo kungamsinda ngaphandle kwalolu daba lokuthi usegugile, I think into enkulu engamsinda yindaba yeGaza e-Israel le ukuthi uyihendla kanjani. I think uyazama kakhulu ukuthi aphushe for ku-ceasefire lapho, but yes, of course, ubhekane lo muntu ofana lo Netanyahu, uPrime Minister we-Israel, ongumuntu ovele mina ngokubona kwami ngumuntu olobandlululo ongafuni ukulalela abanye abantu, and into nje engamxhaka ebunzimeni. Angazihlukanisa lo Netanyahu lento ze-Israel, I think angaba ngcono. Masikhangela udaba lwakhe lokuguga lolu, I think for the most part uprove abantu abaningi wrong nge-State of the Union address yakhe lapho akhombisa khona ukuthi hayi zilokhu ezihlangene, we still sharp, uyakwazi okwenzakalayo, and why very strong ngokuthi abantu baqaphele ukuprotekta idemokrasi ngoba umuntu ofana loTrump ufuna ukudestroya idemokrasi.
Yeah, uTrump
besengikhangela-ke kuTrump, uTrump inhlupho zakhe azipheli ngoba khona manje ubhekanele lamakhesi lamacala afika 90 or so, and esibone khona manje recently unikezwe i-bond engathi i-bail almost half a billion dollars, about $490 million asesihluleke ukuyibhadala ngoba akekho akukho banki akukho insurance company ifuna ukumsiza ngaleyo mali ngoba kungumuntu ongathembakaliyo. I think khona lokhu kuzomlimaza kakhulu ngoba abantu bazoqala ukubona ukuthi uTrump akathembakali.
Kodwa abantu bale ndaba yini lokho okunye ukuthi wathothozela uDlakela into ezinjalo?
Abaningi bale ndaba lakho kakhulu, imajority ningathi ile ndaba lakho kakhulu, abantu abangela ndaba lakho yibo laba abasekeli bakhe esibone bemsupporta kuma-primary bekhetha yena ukuthi kube ngumeli wabo kukhetho oluzayo lolu ngo-November.
Yebo, kodwa singathi zindala zombili okwamanje.
Okwamanje angeke uTrump akaza wini i-popular vote, into abantu kumele bayinanzelele. UTrump indlela akhona ngayo even ngo-2016 ukuthi awini yilokhu abathi i-electoral college okunikeza ama-state wonke ama-powers ama-delegates akhethayo. Otherwise ma ukuthi kuya ngokuthi ama-Americans in total imajority usala khatshana uTrump udlula uBiden.
Lapha lizwe umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseVirginia. Ngesikhathi yamazwe omhlaba enanza inyanga yokuqakathekisa okwenziwa ngabesifazana e-Women's Month, amantombazana labomama abasakhulayo bathi lanxaso kukhona ukuthi kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthuthukiseni impilo zabo, uhambo lusaselude ukuze impilo zabesifazana zibe ngcono. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Nxa kukhulunywa ngenhlupho ezibhekane labesifazane, akukhulunywa kakhulu ngalezo ezibhekane labomama abasakhulayo ezehlukile kulabomama asasebadala. Omunye walabo ababona ngezinhlelo kwinhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, uNkosikazi Lydia Banda, uthi kuningi okuvimba omama abasakhulayo lamankazana ukuthi benelise ukuthuthuka.
Lokho kusenziwa ukuthi lokho sibona ama-effects awe-gender-based violence. Siphinde sibone futhi le nani labantu abangomama abakwazi ukufinyelela ezemfundo kumbe kwezempilakahle. Khona nje singakhuluma ngokuthi inamba yabantu abangomama abatholakala kuma leadership positions, whether ku-business, whether ku-corporate world, kumbe kwezepolitiki, lokhu lisaselincane.
UNolwazi Ncube, omunye osakhulayo owaziwa ngokuthi nguLetty the Poet, uthi isimo somnotho welizwe singaqhubeka silokhu sisiba sibi ngale indlela iningi labo lizabanjwa ngamandla okubaleka elizweni.
Ma bevele beqeda abakwenzayo elizweni, mhlawumbe sokungaba yisikolo, baphuma abahlale elizweni kakhulu eZimbabwe, baphuma bedinga ama-green pastures. Ngoba ke abatholi usizo, abatholi lokho abakufunayo elizweni labo. Okwenza ukuthi nxa befika kwamanye amazwe esikhathini esiningi, bafika baphathwe kabi, sengani bayizigqili zalelo lizwe.
Kodwa untombazana wasemzini omdala owemakhokhoba kobulawayo uBeauty Ngwenya uthi nxa kuqathaniswa impilo zabomama bayizolo lalabo abanamuhla, kuningi okuncomekayo osokwenziwe nguhulumende ekuphakamiseni abesifazane ikakhulu abasakhulayo.
Kudala amathuba okuya emsebenzini ayinciphile kubomama namankazana, kodwa kulezi nsuku sokungcono kuyafana lethuba lokufunda. Yebo, lanamhla kukhanya ingathi imfundo yabafana iqakathekiswa ukwedlula yamankazana, kodwa singakhangela emuva sokungcono. Kwezombangazwe kukhona okuningi okungenziwa, kodwa bayancintisa labo ontanga besifazane njalo bayanqoba. Kudala kwakungekho lula kangaka.
Kule mithetho efana le-National Gender Policy ukuthi eyokukhweza iminyaka evumela ukuthi umntwana oyinkazana ashade loba ukwenda kanye lokuya emacansini eyabekwa nguhulumende njengendlela yokuqakathekisa impilo zamankazana labomama. Kwezombusazwe, uhulumende wabeka umthetho owayenelisisa abesifazane ukuthi bethole izihlalo edale lephalamende lakumakhansili bencintisana bebodwa njengendlela yokwengeza inani labomama abangena kwezombusazwe. Umphathi ntambo ogatsha olubona ngendaba zabomama uNkosikazi Monica Mtshwangwa uthi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ancomekayo nxa kukhangelwa amanyathelo athathwayo ukuthuthukisa impilo zabomama.
Women around the world, shattered glass ceilings, broken barriers, Kuyajabulisa ukuthi emhlabeni wonke jikelele omama bakubeka sobala ukuthi labo bayenelisa ukuphatha imisebenzi yonke nje enziwa ngabobaba. Nxa sikhangela kwelakithi sikhuluma nje umtshutshisi omkhulu kahulumende ngumama kanye legqwetha elikhulu likahulumende ngumama.
Ingcwethi ecubungula indaba zabomama engumqondisi wenhlanganiso e-Igugu Lethu Foundation, uGugu Dlodlo, uthi inyanga kaMbimbitho itholisa ithuba lokulungisa konke okuhlupha abasakhulayo besifazane.
We continue to encounter barriers that prevent us from reaching our full potential, from limited access to education, employment opportunity, to underrepresentation in leadership roles. So this Women's Month, kufanele si prioritize ama initiatives, a promoter gender equality, to invest also in education.
Ngezinye izikhathi ukuswela amathuba kwamankazana labomama sokwenza ukuthi bengenane lobungezwa obubalisa ubusela, ukuthengisa imizimba kanye lobugwelegwele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina abalaleli beStudio 7.
Salibonani kustudio 7. Ngiyalibingelela lonke basakaza bakustudio 7. Ngilibingelela ngasemaphisa ekhezi. Ngilesicelo lapho kubana nami audio yami ngadluliswa. Bakithi sihlutshwa indlala ekhezi, indlala kunalutho nezulu alinanga. Siswele ukudla bakithi, siyakhala kubana uhulumende asizwele nje, asidingele amadona zosinikeza ukudla. Sele ukudla, lezifuyo zethu azilakudla, sezifikile. Sele usizo bakithi Studio 7, sisidlulisele umlayezo ukuze lo hulumende awuzwe, athole ukusincedisa empilweni zethu.
Studio 7, ngiyabingelela ngokukhulu ukuzithoba ngumthunzi ngiseGoli. Yazi ngilusizi ngezano PF nkosi yami ukuthi kathi sonani thina siza ngeZimbabwe, njalo izano ayibi namahloni ngani kunto ezenza umphakathi nezulu eZimbabwe. UJoseph Chuma labo kabathule basibangela umsindo ngoba kwayena uJoseph Chuma wamlandela impilo yakhe ipangukile, hayi ukuthi ngoba ungcono. Khonokho uyithudula zokutholayo kukumenza ukuthi abe khulumela izani into engekho nje ibona nje naye. IZimbabwe ibolile, sila amahloni emazweni ukuzibiza ngabantu beZimbabwe, siyabulawa senzani. Izanyanyanyisa kahle kahle, sesitshile ngayo sazi ukuthi kuyabheda ngani. Kodwa-ke ngoba iyalele esikhundleni ngenkani usigumba lo osetshenziswayo ngabomnankagwe, hayi bakithi sesikhathele thina, sazi senze njani.
Siyabingelela, siyabonga. Kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu bakithi basethembe lokuthi izana uPF le-government yakhe kamnankagwe ukuthi bazokwenza iplani ngabantu abafaya indlala kangaka lezifuyo zabo kuyophela konke, ngoba ngabe kuthiwa umnankagwe ngupresident wabantu bengamelanga ngokuqalekile ukhetho, ngoba yena uyakwazi ukuthi ala maplani ukuthi uma kufika inkinga efana naleyo esomiso nendlala uzoyenzani. Njengamanje ama-NGO amaningi khona lapha ezobisa usizo la ekhaya waxotshile yena ethi babandakana nama-TPC. So-ke bese ngicela ukubuza kabantu bezanu bonabo-ke labo abasebelilamba behlupheke nje ukuthi bathi bazokuthola kuphi lokho ngegovernment yabo yezanu PF.
Isibingeleli inkundla, izithola njani basakazi? Mina ngilombuzo enginawo, kwenziwa yini ukuthi amazwe awe-Afrika mayesehluleka ahlala ekhomba amazwe entshonalanga, kodwa ma kuqeda lapho babhenka khona ngale, abantu ababo bafunda khona ngale, bayelatshwa khona ngale, kodwa ma befika ngapha kwabanye abantu abamazwe abo bathi ukwehluleka kwabo kwenziwa ngamazwe entshonalanga. Ngumbuzo engiwuthiya wonke umuntu ukuthi ngampela kuliqinisa lokho. Angiboni mina, ngiboni ngathi nje bavala ukwehluleka kwabo bebe behlala besola abanye abantu abake beqale labo bezibhekisise ngempela ukuthi kambe abakwenzayo kuqondile yini, imibuso yabo iqondile yini.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala empilweni yabo. Likhumbuleke luyalandela uhlelo lo-Life Talk lamhlanje, kuhlelo The Connection, lapho esixoxa labatsha ngodubo lokukhuphuka kwamanani amacala agoqela odlame elizweni. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.